Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 ngoNhlangula 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenye indlela enza ukuthi udlakela lezombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesi isikhathi bayakwanisa ukuthi benze zani ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kaMnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le-G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele betshiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye okubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lezombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ungabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani, phansi ngozibani, ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa, siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona, abazelwe ebeyikho khona. Kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Konke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi owakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa ngophansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lo muntu kufanele afe. Ntsho mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlawumbe kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona lesi siqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi az bese abasakhulayo bezana uPF ububi bodlakela bezombusazwe.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ukungena kukampani ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu-PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena ukucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abaningi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi iningi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ubungcono mina angibuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyiloya kodwa nxa sigayele imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngominister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubabunxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanelisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of minister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zithule kakhulu kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaya phambili njengelizwe.
Bekulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benza zani ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangkhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele uSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi kusho ukutshengisela ukuthi uGrace usephande njengoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu, uMugabe uzazithulela nxa sikhale esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befuna ifaction eqinileyo mbe ihlangothi eliqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli-weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idale le-High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTunga Mirai Madzokere, loLast Mayengama. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona sima engahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho ngimgoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasedele izivotshwa ezisedele kazifakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlando wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osukusele ukubana-ke labo abaphiwe lowo mlando bewugcwalisile.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda umela iBinga North edale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibaba silale mawin bibaba silale mawin.
Yeyi ningalithola njani izulukandaba njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo? Kubukela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha-ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni. Kuzobuya-ke lo Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana. Ubaba uSibanda yena ukhona ngale-ke eJohannesburg.
Sana ungivalo inkazana, kumele ubachithe okufana na ukwenzela ukuthi phambili uma uzofika kuyahlupha. Kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuye baba-right abantwana babuyele baqonde intanje njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli bazawuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni khonapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi uyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokho njengoba etsho ayofunda okwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha, ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana nomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala ma uthi uyamkhuza ayovela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze kuyizwe lawo ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayolaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachana akasayenzi mix khonokhana ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, yabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza mkhulu-ke njelo khonapho-ke Madube uyakhuluma lapho ba.
Ye, isintu sibili sikhona njengoba ekhuluma, isintu sibili sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathi sabadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanza ukusithiya bahambe, pho sizaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube yisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlando kithi bomama labobaba ukuthi umntwana ma ekhula umfundise isiko lakhe, umntwana maye khula mfundisa amasiko wakhe umkhulu mfundisa into ezivilayo lezinto ezingaziliyo sikhula sasikwazi lezinto ezivilayo lezingaziliyo umuntu omdala wangajula ukuthi ukukhuluma amanga so pho abakhathe silaba asebenza zama human rights bakukhuluma umuntu akujeta agugula amanga yinto okumele ukuthi umntwana mfundisa umuntu omdala akujula ukuthi ulamanga noma ewoni la uphendulani lo muntu omdala awuzwisi umuntu omdala ubuhlungaza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngobongumfana yili siko esikhule silayo silifundiswa emakhaya so kathesi abadala yithi okumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala bantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs nale ethawuni yokuthiwena eziphilise ethethisana labadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona ngani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lengqubekela phambili kungele ukukwayana nokuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqa ulimi ulimi lwakhe libe yilimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama oyabo ulitshela omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umuntu lana kuzondelo nale igama olukhulumileyo so abantwana kumele sifundise ukuthi umele umntwana agoqa ulini abe lazo igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhluphi kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile. Ye, ilanga selijonile sibili sokusebusuku kancane kuphetha khonapho ke mdaweni. Amafutshane sibili wabo.
Kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu. Yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane ngibonile. Intombazana enye encane izothenga ugwayi. Hayi ukuthi ithunyiwe, izozithengela yona ugwayi. Ngabuza kulo mama, lo mama lo ngwaseplumtree, ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema, wathi ah lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu. Ngambuza ukuthi uneminyaka emingaki, wangitshela wathi uneminyaka engu-17. Ngiyazibuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini, angayenza yini
lonto? Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda, yena ohlala eJohannesburg. Ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khona ngale eBotswana uMadube Phela. Lingadinwa lakusasa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitshele ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yona icurriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyeneyo bakhona abanye abathi esikolo bona babe bengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi Zimbabwe sehlile kanje nalawa ama-subject akhona sehlile ukuthi kwanisa ukuthithisa nje abantwana besikolo siwabhase but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load the top of another load so yindlela engiyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa izinye izifundo ezifana labo maths noma iscience kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sifunda vele silifundile ezindlini lokhu kuthi esikolo imaths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi indlisho nala ezi-subject ngoba imaths nxa izafunda ngesindebele imaths nxa ingafunda ngesikhiwa at least just promote indlisho nala ezi-subject on its own so hayi umfundi ezinye ama-imethi ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona ukunceda lokhu
lapho usixoxela nje la majidalisi esikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lelo
hayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje njengabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akucashi ngoba bona vele bengaze bekuzonde bayakuthanda akutshintshi lutho nxa sekuthiwa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
ah alisasizi ngoba vele ukhanda khona sesithelela ukukhona okunye okwenziwayo kunotshona sigide isikole le. So vele sonambona isithele waste of time. Mina said into ababoni ukungisiza ngalutho okay. Ukuthi ukhethele isikhathi ngoba isikhathi leso ngiyabe ngigida ngisesikole ngathiwa ngiyabala ngiselebra ngathiwa kungcono. Mina vele right now ngifundela ukuthi ngipase ngitshele umsebenzi angifundela ukuthi ngitshona ngigida mbe wazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona nani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi thina mbonani nje iminithi la maybe isinedenge ngezelela ababalisi ngoba ungakhaya i-ratio karesi yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu ezikole. So iminithi ingakwanisa ukuthi yakhele ezinye izikole at least la ababalisi bengabi overloaded la umbalisi uzagwanisa yena lithithi i-full attention myself.
Hayi ngiyabonga Brown, wathi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lomunye osakhulayo ofunda ngaseLuvebe High School, umnumzana Patience Banda ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono kaBrown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu yilesikhalo esiphathwe nguBrown esithi ama-class abasegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu eleFacebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda, VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombo lethu ethi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda, 001-202-465-0318. Bafethu, isikhathi sesithethi leyo ngumangoyi Brown ngiyazi vele mfethu ubulaso isifiso sokukhuluma enye into kodwa hhayi ngiyaphinda futhi isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngumike hobe belimamele uhlelo lwabasakhulayo masidibane ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Mike, ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye nami ngiyakwamukela abalaleli bethu, ngiyabonga kakhulu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo, lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza, ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani. Ngasikhangela umbhalo ku-Isaiah 58 iverse inga-5 iqhubeka isehla isiya phansi. Siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engikudingayo na. Uvesi ka-6 sithi yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababotshiweyo ngendlela engafanelanga, njalo lime ukuncindezela abalisebenzelayo libaphathe ngendlela efaneleyo, njalo labelane ukudla kwenu labo abalambileyo, lamukele izihambi ezindini zenu, njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo, lingazifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla, ukuthi okokuqala ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi bakethoka ngokuthi nxa umuntu ezile ukudla ethandaza yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngwakho uJesu wangena esikhaphini sokuthi azile azincethe ukudla lapho ethandaza. Lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincutsha ukudla. Senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazi kuze ukuthi kadinga izila ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxaso kunjani. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi kudinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinanzela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu leziqinti lezi esiphila kizo. Kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalo lapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabantu abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba. Singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nalaphana uzila uzincutsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba abazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha abanye umuntu ahambe engcolile kukhanti hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu Christ ukuthi loku uzile uzincutsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesi gaba lapho baficakala khona bezama ukukhipha imoya emibi besehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincutshe ukudla njalo uzincutsha njani. Singakhangela uDaniel, simbona ezincutsha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzincutsha ngakho ukudla. Ikanti abanye bajale ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezincutshe ukudla. Ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loko abafundisi bebethandazela emabandleni, loko usiya komunye umuntu akuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzincutsha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ijinje.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga. Sinokuthandazela abagulayo labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngiyezithandazela. Baba ngegama likaJesu, sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi bobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile, bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu bakhuthaze, ubavuselele, ubaphilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silofundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.